Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Njani zulomuhle salamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 23 ngolwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC likhala ngokukhahlanyezwa kwamalunga alo edala lephalamende ngamapholisa lamasoja.
Lele abathi ngebilungu i-immunity ukuthi kangiboshwe konke ngokukhuluma ephalamende akumelanga ngokubotshelwa. Kodwa namhlanje sibona kungena amapholisa lama-CIO lama-soldier bebhethe imigubha ama-AK-47.
Kodwa-ke ibandla le-ZANU-PF lithi azenzisa amalunga ebandla le-MDC angahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa.
Hawubani, kambe wona amalunga edale lephalamende xa engayehlule ukuthi ahlukumele umongameli welizwe engena edale lephalamende, kambe kuthiwa kutshoni khonoku kufundisa ibukhokheli bani vele bonoko?
UZulu wethula okumhluphayo.
Siphila nzima kakhulu, imali esizibhadalayo zincane kakhulu ukuthi ukwanise ukusapota labanye ababebesele ngale khaya, kuba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC selisole ukuhlukuluzwa kwamalunga alo edala lephalamende ngamapholisa izolo ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale elanda ukwethulwa kwebhajethi yomnyaka ozayo. Amanye amalunga aleli bandla athi alimele ekududulweni kwawo ngodlame njalo akujinyiselwe esibhedlela. Omunye wabo unkosazana Thabita Khumalo yena ochasisa okwezakaleyo.
Umama komthethi yaphuma khona phana bamjikitela phandle imali unyawo lesandla. So sengisondela phansi wakhe senza mkanti nxa ndizahlungisa umuntu omama lisenza njalo liyenzani. Khonapho isigqoko vele sezisezinqeni sasanyeka ukuthi hayi ngona esiphumeni sithatha lisiphuma. Sesiphuma sesibiza i-ambulensi basincithe i-ambulensi. Size safonela ehofisini yethu ukuthi bafonele i-ambulensi. I-ambulensi ibuya khonapho iyalisiwe ukuthi ime phambi kwegedi lapha desimile khona ukuthi sithwale umama ugore. Basebesilethele i-stretcher about 200 meters from ephalamini. Sazama ukuthi simfake ku-stretcher ibimile besingakwazi ukuthi ivula isebenza njani ukuthi siye sizanelisa ukuthi enzeni ahlale. So size samphakamisa ukuthi simfake kwi-stretcher sakhona. Sesidonsa nge-stretcher ukuthi siye ngathi siye ambulance njengoba i-ambulance ibingavumeli ukuthi ime ephalamini. Mina ngivele ngumuntu olesifuba. So ngiyabona vese ukuzobesibe kuyibuhlungu ngasengikhohlwahle. Sesidonsa nge-stretcher isifuba sasesivala. So ngibona ngani ngigalekile. So ngasengisiwa ngasengijayeleke ekarini.
Lihambile lonke layahlolwa ngodokotela njalo batheni?
Sihambile sayahlola sibili sathatha imfanekiso yekhanda yesisu bangihlaba injection upolisi. Kodwa ntiyakwazi ukuthi ibhuti kuleli lizwe asisakwazi ukuthi sithemba ngaphi. So ngisabile ukuthi ngihlale ngimelele ama-results lawo ngoba phela kungenzakala ukuthi bangilande futhi esibhedlela bafike bangicedise. So hayi ngicelile ukuthi bangikhiphe. So nxa kule nto eyonakeleyo ngiza kuyakhangela kusasa kumbe lami lanxa ngivuke ekuseni ngizwe ukuthi kubuhlungu ngaphi. Ngeza kulalapho kubuhlungu khona ukuthi kungafuna ukuthi ngibuyele esibhedlela. Hayi ngizazama ukubuyela kodwa ngizesaba nje ngoba okuphandle lapha thina sakwazi ukuthi okuyikho yikuphi.
Khona lingathini ngendlela eliphethwe ngayo ngamapholisa le?
Indlela abasiphethe ngayo iyadanisa. Okokuqala, akunamthetho okhombisa ukuthi Mnangagwa engene ephalamende kumele simsukumele. Njalo futhi akulamuntu ositshelayo ukuthi kumele senzeni njengebandla liphikisa izandla. Ungene egaxe isikafu sakhe sonsana isezani. Thina u-Honorable Zaruwaka wagqoka ibhatshi elalinombala yeflegi yaseZimbabwe, wabizela amapholisa exhotshwa nguspeaker ukuthi akalalungele ukugqoka iflegi leyo kwaze kwakhitshwa umthetho ukuthi umuntu ogqoka amakhala yeflegi eZimbabwe sokulicala. Kathi ngani mina ngakungenile gqokile khona pala ingane nakaphiwa ngacala. Thina siphiwe icala elokutshengisela ukuthi sithina mina ngakakangqobanga kuleli khekhe. Sesekwenzile lilungelo lethu elikusisekelo sombuso ukuthi sitshengisele ukuthi umnangaga kawunqobanga wena thina sikutshamisa wanqoma ngamavoti angu-2.6 million. Kingase sihlulukuzele ukuthi thina sikhankasela ilungelo lethu kodwa nangu umuntu wephula umthetho owafaka ngumspika nalowo njalo omunye umbuzo thina sikwazi ukuthi nxa sepalamenti silele abathi ngesilungu i-immunity. Ukuthi kangiboche ngike ngikhuluma eParliament awumela ngikubotshela kodwa namhlanje sibona kungena amapolisa lama CIO lama soldiers bebethe imbhobha ama AK-47.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledala leParliament ubexoxa econgweni lontungameli Gomo weStudio 7 kodwa ke umnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF uthi azenzisa amalunga ebandla leMDC angahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa.
Kambe wona amalunga edale leParliament xa engayehlule ukuthi asukumele umongameli welizwe engena edale leParliament kambe shuwa ikuthoni khona kufundisa ibukhokheli bani vele bonoko athinti nakathi okungadluliyo ukhetho oludlulile bakithi sesedale leParliament balesidiva njengabantwana shuwa khonokwala kuyadanisa kuze kuthiwa umthetho kawenzwe eParliament kuthiwa abakhutshele phandle ngathi besenza njalo sokukhanya sebehlukuluziwe sebenzenjani sokuphinda kokuspenda futhi omunye umumo sokungani kuthiwa singabantu okungala democracy okungalani but hey kujikisele emuva kakhulu lokho uba ngathi engeja kube isiqa esingejani thina singakayingeje omunye umuntu ongaphandle even singakayingeje international community uma isizengeje thina thina eZimbabweni nanjengamini ngitanile kakhulu ukuthi nanzelele ukuthi wona amalunga edali leParliament asuke aziphathe ngendlela enjengayona le eyenzakeleyo kuze kusiba ne-result enjengayona le eyenzakeleyo kuyadaniswa okumangalisayo
kodwa nxa sikhangela phela abantu balelungelo edali leParliament ukuthi bakwenze kona kwaba bakwenzileyo akunjalo babakhawule
kodwa ngani indlela yelo le bayenze ngayo iyihlamba kethu ngizakutshela iqiniso lonke ukuthi umongameli nxa evele ngumongameli welizwe esizedale leParliament ayesukumela ngabanye abantu bemi-undermine abanye bengamsukumeli kwenze njalo kuthiwe abantu laba bephathele akulunganga kuyinto okunjalo kubi kakhulu noma ngaze kwenzeka kusenziwa ngubani yinto embi kakhulu liya eyokuthi imbi okuthi sibili noma umbani ngitsho wona la ama-members of parliament ngaba hamba khona bafuna ukuhlonitshwa ngabantu njengezinkokheli yibo abantu abaqala wafuna ukuhlonitshwa ngabantu lapho abafika khona befika kungakhathalekile ukuthi umuntu wakhona ngwayiphi iphathi kodwa bayafuna ukuthi bezitsho ukuthi wena yena ungu-honorable member of parliament but ngezinye indlela ehlule ukuhlonipha umongameli welizwe kuyadanisa kakhulu Gibbs lokho
ubona zani kuyagcina ngani khonokho njengoba abanye sebelimele sokunjalo
sokuzathi sifaka nje umfanekiso omubi kwabanye ngaphandle into enginanzelela Gibbs ukuthi nxa sithithi siyakhulumisana kumbe siyayingejana kumele siqale ngathi thina njalo nxa sithi silungisa izinto zethu kumele siqale ngathi thina kumele wona ama-members of parliament kathesi abe yiwo alwisela ukuthi izinto zilungiswe edale lepha ayibonge uyadlala eParliament.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ibhajethi yomnyaka ozayo eyethulwe izolo ngumnumzana Mthuli Ncube kayithakazelelwa ngabantu beZimbabwe abaningi ikakhulu izisebenzi. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele weZCTU uthi akulalutho olwethulwe nguNcube oluveza ukuthi kuzanceda uZulu.
Bese kukhangelele ukuthi kona sizathola nje ibhajethi ezasixakulula kulo nzima esikibo. Izisebenzi kulesi sikhathi ziphakathi kwenkinga ngendaba yokutholakala kwemali i-American dollars iyo engani lohlonzi. Izisebenzi zilo enkinga ngendaba yemisebenzi. Asiboni-ke ibhajethi ke ichaza egcekeni ukuthi udubo lolu lungaqedwa njani njengezisebenzi. Basibona nje iloku iqhubekela phambili ukuthi kuzasebenzelana ke i-basket yama-currencies wonke. Abakunanzeleli-ke lokhu kade sikhangelana lakho thina ukuthi silama-services aphekiwa kumbe ngabafakwe ngama American dollars ngapha singayikhodi leyo mali sithola ke ama prices ke efakiwe ngendlela ezichineyo iswayi iRTGS iAmerican dollar izona izisebenzi zingaleyo mali sibona ke ibudget ayi address ke khona okungaphandle nje yokwethusela abantu nje ukuthi ozatholakala umuntu yetshintsha imali ezafakwa ejele okweminyaka ethize sibona ibudget ke ayikutsho lokho xa sikhangela ke indaba yemsebenzi ukuthi izatholakala njani asikuboni ke phakathi kwebudget ukuthi i-private sector nje izathola njani ke imali ukuthi bekwanise ke ukuvula abasekthari ama-industry
nina benifisa ukuthi kwenziweni
besikhangelele indaba yemthelo nxa abantu nje bengahla kunulwa endaweni yemthelo abantu besalebele imali esikhwameni imthelo nxa ingehliswa lalabo ke abazama ke ukudinga izimali bakwanisa ukuthi bathole imali zokuthi ba-expande ama-companies abo kumbe bethole imitshina yabo yokufaka kuma-companies ukuze bekwanisa i-production iqhubekele phambili so besikhangelele i-budget njalo ezanika ke uzulu singathi abaswelayo i-budget engayakhangela ke engaya kulalabo abaswela kakhulu kungaba yindaba zamafutha itholakala lula zichiphile
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions besixoxa laye eseHarare
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC
Sikhangele kwethulwe ngamaphepha andaba kwele Zimbabwe. Kule company yakwele Germany ebikwa ukuthi ifuna ukuvula i-business yalo kwezokulima. Lokhu kubikwe liphepha andaba le-Financial Gazette. Uhlangothi lukahulumende lwemithelo olwe Zimbabwe Revenue Authority luthi inhlanganiso ezizimele zodwa ezigoqela amabandla enkonzo kumele aveze imali yonke engena kuhlanganiso lezi kulokuthi uhlangothi lolu luzidingele. Lokhu kwethulwe liphepha andaba le-Manica Post. Kuze buya ke iphepha ndaba le-Herald libika ukuthi intengo yamafutha yezimota ikhangelelwe ukuthi izakhuphuka nge-7 cents kulandela ukukhuphulwa kwemthelo we-exercise duty ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo wezemali. Le yi-Studio 7 lisiza siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington DC. Soke isikhathi senu kuphela kwamanje ukuthi like litsho phela elifuna ukusitshela khona ake size ukuthi abantu bathini namhlanje.
Mina ngingisiphathele Mavela Sinyathi ngelela upane. Ngisebutshwane kwamanje ngiyasebenza ezindlini zabantu. Yeyi ilayishi nzima lapha siphila nzima kakhulu imali esizibhadalayo zincane kakhulu ukuthi ukwanise ukusapota labanye ababe besele ngale khaya kuba nzima kakhulu. So sesingwenza kuphela lo mbuso wakithi njengoba lokho kutshintsha kuwoma kusiyaphangela sisakwazi ukuthi singayenzisa ngesikhathi ngisome uRobert Mugabe sasisiyela ukuthi kungangena umnankagwayi kuzabuye etshintsha la ekhangela isimo sabantu ukuthi isimo sinjani kathi ayi kukhanya kuyehlulile sokuwese ekhaya sisebenza imisebenzi ezindlini namfundanga ngethile kukufunda imoto abazali bami babe ngala mali so umsebenzi engimusebenzayo engiwaziyo ngokusebenza ezindlini zabantu uthole ukuthi imali esizibhadala lapho ezindlini zabantu zilutshwane zimali ezincane ngapho uyabe usebenza maybe more than 17 hours mina ngiqalisa umsebenzi ngo-4 to 5 ekuseni ngize ngithethe ngo-10 uyabona so sisebenza nzima siphile impilo enzima abanye abantwana kuwesi ngoba la maphepha okusebenza bayabe bengalawo abuyaboshe njalo lokhu ezama kunjalo so impilo esiziphilayo kuleli lizwe inzima sesifisa sifile ukuthi ngabe izinto ziyalunga kwelakithi sibuyele kwelakithi siyedubekela khona ngiyabonga mina ngikuthathele nyathi lapha eGaborone ngiyabonga kubalaleli ngithi asincedisaneni silungiseni ilizwe lakithi unkulunkulu akasihawuke nilizwe lilungesiyele khaya
mina ngithokoza phela nina ngapho ngazosebout umsebenzi ongenza ngasebenza umsebenzi wo-security and then into engathathi ukuthi nje sigcisile empilweni
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi yasithumezela ke imlayezelo yenu. Nxa ufuna ukusithumezela wakho umlayezelo, hamba kuWhatsApp ufithizele lokhana ke okurekoda i-audio, usithumezela kunombolo ethi 01-202-465-0318. Siyabonga. Kukhona njalo okulandelayo khona manje, sike sizweni ukuthi kuyini.
Le business, the transportation, the logistics. This is the General Cargo. The company is a transporter. Ama raw materials afana na lama auto parts suka ezindaweni eziningi United States.
Yeah, endabeni ezivela kwamanye amazwe, uMongameli Donald Trump uthi uzavala umngcele welizwe leMelika neleMexico nxa kusehlula ukuthi kuvinjwe abantu abangena elizweni leli ngenkani. Ilizwe leBritain lithi selivumelene lohlangothi lwe-European Commission indlela yokuthi lisuke kuhlanganiso ye-European Union. Ikhelo lethu lapho esikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezijiyeneyo, sixoxa lobaba uMsunduzwa Ndlovu. Ake sizwe ukuthi ubaba uMsunduzwa Ndlovu ungaphi komhlaba. Baba Ndlovu, kunjani?
Ngiyaphila ndinenkulu, kunjani kodwa?
Siyaphila kakhulu, ungaphi khonapho?
Lapho uMkhulu ngiseGoli eSouth Africa.
Uyenzani South?
Ngiyasebenza, ndinayikola lapho engisebenza khona. Ngasuka ekhaya ngazalana eGoli, ngizofuna namamandela wahlaza, ngisebenzela khona eGoli kumpela isikhathi.
Yes, ngathi khonapho vele uyenzani emsebenzini?
Ngisebenza esikolweni eMidrand, yikho lapho engisebenza khona, ngisebenza ngabantwana.
Kuyasebenzeka yini Ndlovu?
Ya, kodwa kuyasebenzeka Dube.
Ungakasuki kwele Zimbabwe wawuvele usenzani?
Hayi, ngingakasuki eZimbabwe, ayikho into engakangathi mhlawumbe into engasebenza eZimbabwe. Hayi, aZimbabwe kangangasebenza. Ngiqale nje ukuqhinsa ukusebenza khona lapha eSouth Africa, kusho ukuthi engathi beku-98 ukuza kwami lapha eGoli. EZimbabwe hayi, azange ngasebenza. Lami ngasuka ngathatha ludumo leGoli ngazala ngakhona ngafika ngancema. Khona lapho eGoli eZimbabwe angazi ngasebenza iqinisekile.
EZimbabwe khona vele uvela ngaphi?
Ngizala eTsholotsho endaweni okuthiwa iPhelandaba. Ikhona lapho engizalwa khona eGoli eSlathini. Kodwa-ke ngokuzala ngizala ePhelandaba ngasho kanjalo. Kodwa indawo ela uyakhe khona ubaba kuseSlathini embanjeni zePhelandaba.
Singathi uthethe umenjani empilweni?
Uthethe impela ngizokutshana i-1 eNtombazana.
Singathi kodwa ukuphandela imuli khonapho kunjani baba Ndlovu?
Ukuphandela imuli siyaphanda Dube, siyaphanda khona lokho okutholakeleyo kuyakwazi ukuthi kulale kudliwe. Siyancenga khona lokhu kufanayo ngoba hayi siyiziphephele lathi noma sirojwa-ke, kodwa khona lokho esikutholayo siyakwazi ukuthi ingane zilale zidlile zihambe esikolweni.
Singathi-ke kulula kanganani ukuthi ukwenze khona ukuhambisa abantwana esikolo?
Hayi, khona ngeke sithi kulula, yikusibamba ngaphazini bamba amazini lathi impela ukuthi hayi la ufanele ukuthi ubophe ibhasi umntwana ahambe esikolweni futhi la ebhadale ngendlala. Nabadala khona lekhaya lakhona siyazama ngawo wonke amandla ukuthi sivale labo lobo buya ngokukhona noma amahloni akhona, siyazama ngayo yonke indlela nje akhole lokho esikutholayo. Siyakwazi ukuthi sihiyelelane labo labo bathole lathi lapha sisale sikwambile.
Singathi wena ubona ngazani kuyini okungenzakala ukwenzela ukuthi impilo yakho iguquke?
Hey, kakhulu Dube, njengoba umuntu uma uphuma usiyaba isiphepheli ngaphandle kwelizwe kusho ukuthi uyawuthethinga amadlelo aluhlaza. Aluba maybe kukhona maybe imali yaseZimbabwe nakhona ikhona ithiwa i-right, ngicabanga ukuthi impilo zethu lathi esingapha ngaphandle kwelizwe zingakwazi ukuphuka ziye phezulu. Kodwa-ke ma kusasebenza imali esebenza lokhali kuphela eZimbabwe, hhayi kusho ukuthi kithi lathi ngapha kuyabe kuvalwe ngehlahla.
Ye, isikhathi sethu sesidliwa ngumangoye. Ungavalelisa abalaleli baba?
Hayi, ngithi siyabonga abalaleleli oluhlele njengamanje.
Y ke lomda silenhlanhlazo lomunye ke umama weZimbabwe ohlala khona apha ke kwele Melika wathi kizwe ukuthi silobani sakubona mama
yebo lesani
ngiyaphila kunjani wena
ngiphilile
awusitshela ngapha khona
iseKentucky
kunjani eKentucky he
umqando kuphela nje amakhaza azichaya
uyaphiwa plan ngikhuluma lobani kodwa
ibizo lami nguMoren
yisibongo ke mama
ngakwaso
ye akusho ukuthi lapha eMelika uwenzani
le business ye transportation le logistics business ngezi general cargo I company yami ya transporter ama raw materials afana nalama auto parts esuka ezindaweni eziningi United States
uyabuthwala ukuhambisa ngapi khona
hayi ngingathwala nje ama parts ngasifisa evele Mexico esiya ko GM esiya ko Volvo esiya anywhere lapho kufika khona ama auto parts
singathi kuyasebenzeka sivile mama
hayi kuyasebenzeka
ye nxa sikhangela ukusebenza lapha kodwa kwele Melika nxa ule business yakho uyiqalisa njani vele
kudinga i-capital yokuthutha equipment so kufunakala i-capital ukuregister i-company yakho
akuzima ukuthola imali
ukuthola imali iba accessible ama-factors maningi i-line of credit nxa ukwanisa ukuthola i-line of credit kumbe usevile so kuya ngokuthi i-credit yakho injani ingathi
o le credit bayikhangela ye kodwa ke usebenzeke kanganani ku company yakho leyi uzichovela nje
i-general cargo ngabona ngathi ngile minyaka emibili ngiyenza
kodwa ubona ngani iyadlisa sibili
hayi kuyaphileka khona ke bentransporter lezimoto ngaqalisa izimoto ngo-2009
aha so masikhangela ke singathi wena vela impilo yakho imenjani uthethwe umenjani khonapho
ye ngiyendile
abantwana bangaki intombendala
hayi kathe zero
ye kuzalunga siyawazi kumbe uyabafuna kumbe hatshi asazi khonapho
not really unkulunkulu khona ukhasipha khona
kunjalo ke mama so ke nxa ungavalisa abantu ke abakulaleleyo ungabatshela ukuthini ngokuphila eMelika
eMelika kunama-opportunities kuyaphileka ukuze ngifike lapha as far as ukuthi ngithole i-business ngasebenza nzima ngafunde IUPUI Indiana ngathola i-business degree hayi kuyaphileka eMelika akukho nzima anything is possible ngangisebenza for a long time ngathi ngo-2009 bangi-retrencher during recession ngase ngiqalisa i-business with the help of abangani and looking isebenza lakathesi
awuboni ke sibonge kakhulu ukuthi sitoke lawe mama ungathinela kusasa
all right ngiyabonga
siyabonga kakhulu ke Maureen ungathinela kusasa ntombendala kwezemculo namhlanje siyaphinda njalo sixoxa ingxoxo yethu silapha silosisa Mkandla ake sizwe ukuthi usiphathelene kwalamhlanje lapho ke itamatamba ezinyoka awuphunywa lidlozi po nxa umuntu uchapha khona
ivele yena ngeyamadlozi kodwa hayi ke okwalesi sikhathi angizwela hayi abazange babuya abadala
so singathi ke usiza vele mbani ngokusitshela ngabafitshane
intombi yasemambale ethanda ukuzisebenzela imisebenzi yezemculo othanda ukusebenza njalo lezintandane kwela kobulawayo lasemathibeleni duye ngama-charity works nguyusisa lo
ye siyabona ukuthi kule ntombi ezinye ezithize elingani lisebenza lazo kumbe zindlovukazi kumbe kuthiwani yenzani khonapho akuchasise kancane
yebo ye hayi sileqa munjalo ngiyaphefoma emithadeni emaphathini endaweni ezijeneyo lamanye amantombazane izindlovukazi khona lapha kwele UK
ye akusitheleke ingoma yokugcina khonapho ke uthi Johnny enye ku-album liyani
kule ngoma yami eyinye ethi yona emambale
leli liculo elikhuluma ngalapha mina emphuma khona ikakhulukazi nxa ngisitsho izitemo zokuthi ngiphuma phansi le emambale nguhaba lawo mathumba agcwele isari yabo itsho nje ukuthi ngiphuma ekhezi emambale phetheya kukasimukhwe yikho lapha okule nkaba yami khona. Ngiyathanda kakhulu leli culo ngoba abantu abaningi bayabethi hayi le wawuzibiza sibili wawuzitema uzizwa lawe lami sibili ngangizitemele ukuthi ngiyabuka and ngiyabonga lapha emphuma khona njalo kangukhohlwanga.
Kuluma labantu.
Yeah.
Yes.
Hayi, ngiyeka engingakufisa kathesi and ikakhulukazi ngithanda ukubonga. Ngithe ngiqalisa ukunyathela kulolu hambo bengingakhangelela ukuthi ngizafika lapha esengikhona. Angikho khatshana sibili kodwani ngiyathaba kakhulu ukuthi umahlabezulu bangixhasile, bangiphakamisa, bangisupporta kakhulu. Into ekade ngingayi-expect ibanga elingisupporte ngalo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu. Ngithi iNkosi libusise njalo ilingezelele kukho konke likwenzayo.
Namkandla, siyabonga kakhulu.
Kubonge mina.
Yebo ke leyizwa ke iyashaya ingoma sifile emathambo ezinyoka sibone ke abantu abangena lapha ku WhatsApp kulo baba uSimbarashe Mlambo osithumezele imessage yakhe singathi ke abanye bangena futhi ku Facebook lapha ke uSimbarashe uthi baba Dube uvuka njani vuke kahle mfowethu singazikhona ngapho uJoe Semio eMozambique uthi kunjani Dube ngiyaphila kakhulu kuzobuya ke uMusa Mazibuko uthi abantu bezanu usukumile kumba usukumanga edalela eParliamente umehluko kuyini kwini kunoko okwenzakala kule Zimbabwe. Kuzobuya ke uLizwe Ndlovu uthi mina ngilapha ePE I think kuse Pennsylvania kumbe ePort Elizabeth ngazi khona ngale Goli uthi ngidinga apartner to run a tour company uthi udinga umuntu phela angasebenza laye kucompany yokuthi kwethekelelwe indawo ezehlukeneyo. Kuzobuya ke aphinde ethi ngi-professional registered culture tour guide. Ama tour guide ngabantu sibili abakaziyo ukuthi lapha kulani endaweni ezinje kulani so singazi ukuthi yena uhamba kuphumango uthi sifake futhi sikhuphule umsakazi kancane sizwe ukuthi usidinda kanganani. Yasijama kakhulu lapha ke usiza senkosi. Kuzobuya ke uncanezi uthi sabona Dube yencanezi kunjani. Kuzobuya njalo lomsunduzwa unjani lawe Busani. Kuzobuya njalo lelizwe uthi nyaphila Dube Washington Komo lo Diana Kokuletu Mthombeni. Kuzobuya ke lo sikhumbuzo mlalazi bathi besikhona khona mpe sitikini Dube. Siyathaba kakhulu ukuthi liyabuya lizelalela ke uhlelo lwethu litshela abanye phela ukuthi ekuseni sokunjani kulezi nsuku. Kuzobuya ke uThabisani Ncube uthi hayi sabona khona ngapho ke Thabisani singazithuphila njani. Siyathaba kakhulu ukuthi liyabuya abantu benkosi. Yes, sithanda futhi ukuthi size ukuthi uhamba njani ezomculo. Kodwa ke hayi abadala bathi ongaphele kuyahlula singakehlukani ngokuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Ibandla le-MDC likhala ngokuthi kahlanyezwa kwamalunga alo edala lephalamende amapolisa lamasosha. Kodwa ke ibandla le-ZANU-PF lithi ayazenzisa amalunga ebandla le-MDC angahloniphi umongameli Emmerson Mnangagwa. Siqhubeka lapha ke uhlelo lwethu okwamanje, asidibane ntambama ngo 7:30 p.m. Oliver Lesayo ngo Cape Town.